Mina ngibona ngani linyathelo elihle kakhulu nxa kuyukuthi abantu bazavuma ukuhlatshwa, ngoba ngiyazi ukuthi baningi abavumileyo ukuthatha ama-vaccine akuqala, njalo abanye bavele bekukhangelela ukuthi kungathiwa sokulama-booster bathi bazahlaba, kodwa bakhona njalo abanye abathi hayi, wona la ama-vaccine vele awokuqala, amajekiseni okuqala vele bahle bathi abafuni lakuzwa ngawo. So nxa sokuthiwa sokule eyinye esithathu i-booster, udaba lwakhona luzaba nzima, kuzaqhubeka kusiba lokuphikisana phakathi kwalabo abasekela ama-vaccine lalabo abangawasekeliyo. Kodwa ebantwini abafana lami engingesabi lutho, mina hayi, ngiyajabula kakhulu ukuthi kuza kuba le-booster, i-booster egoqela abantu abaningi. Hathi lokho ekade sikuzo kwakuqala ukuthi kuthiwa kuzahlatshwa labo asebekhulile abaleminye imikhuhlane ebakhathazayo. Nxa sokuthiwa sokuhlatshwa laba abaleminyaka engu-18 kusiya phezulu, hayi, kungaba yinto enhle uma silalela abezempilakahle. Abantu abahlatshiweyo ama-vaccine la laloba bangaze bawubambe umkhuhlane we-COVID-19, kodwa kuba nganeno, akufani lalaba ababe bengahlatshwanga. Bembukela olunye udaba nje kunsukwane ezedluleyo ku-CNN, omunye ubabe ekhuluma ngokuthi yena wayengafuni ukuhlatshwa ama-vaccine la, kodwa wagula, hayi, uthi hayi i-COVID yamchaya, yamdabula, yambekale. Uthi yikho lapha avuma khona ukuthi hayi, kungangcono abantu bahlatshwe. Khathesi ubaba wakhona uyakhuthaza abanye ukuthi hayi, hlatshwa nini.
Uhulumende weMelika siyazi usefake iziqondiso eziphoqa abezempilakahle, izisebenzi zakhe kanye labamankampani amakhulu ukuthi babe sebehlatshiwe kusiyafika umhla ka-4 ngoZibandlela. Ulubona njani lolo daba?
Lapha ke sokuza kuya ngokuthi amankampani akhona, ngoba mbona ukuthi olunye udaba olukhona ngolokuthi amankampani alezisebenzi ezedlule 100 yibo kumele baqonqosele ukuthi izisebenzi zihlatshwe lamajekiseni, kodwa abangavumiyo ukuhlatshwa amajekiseni sokuzamele babe besenza ama-COVID test kaningi, njalo sokuyamele bagqoke ama-mask. So sokusemuntwini ke ukuthi wena ufuna ukugqoka i-mask insuku zonke emchokotho, kumbe ufuna ukubulokhu siyaxhonqa amakhala usenziwa yona ama-COVID test wona lawo. Asazi ukuthi lapha kuzahamba njani, ngoba sibonile sibili ukuthi udaba lolu soluhanjiswe emthethwandaba. Ukuphikisana vela kusoze kuphele ntunga, kodwa-ke esikubonayo ukuthi laloba kulokuphikisana lokhu, bakhona abanye abaningi abasekela lolu daba, abangalusekeliyo nabo bakhona baningi. Kuzahlala kunjalo kulalo kuthiwa i-divide, sibili phakathi laphakathi, abanye ngapha abanye ngapha, kulokhu kudonselwana kunjalo. Kodwa kulaba abavumelana lakho kuyabe kuyinto enhle, ngoba lawe uzahlatshwa amajekiseni la, usuyabe usulethemba lokubana impilakahle yakho isesimeni esihle. Laba abakhetha ukuthi bazaphikisana lakho abasoze bahlatshwa, abasoze bavumele izisebenzi zabo ukuthi bahlatshwe lokunye okunjalo njalo. So kuyibo-ke ngiyangizwa abanye bekhuluma besithi mzwani ukubamba i-COVID la uzazizwela ngejazi lakho kumbe ngebhatshi lakho. Kuyafanana ukuthi emhlabeni vele, empilweni nje kulezinto ukuthi lowo laloo yazikhethela ukuthi ufuna impilo yakhe ihambe njani. So ayikho khonoko, sizabe lokhu silandela ke abezempilakahle sisize ukuthi kuyini ke okutsha, ngoba mina ngokubona kwami sibili ama-vaccine lawa kukhanya ngani into esesizahlala layo sibili. Ngikhumbula udokotela we-CNN uSanjay Gupta ekhuluma ngokuthi mbubhale udaba esithi kusukela nje khathesi kusiya phambili kumele abantu bafunde ukuphilisana lawo umkhuhlane lo we-COVID-19, ngoba ukhanya ngani yinto esizahlala ilathi okwesikhathi eside engasoze iphele. So ukuhlatshwa amajekiseni la, mina mbona ngani kuyanceda sibili, mbona ngani iningi liyavikeleka njalo ayasebenza. Kodwa nxa bekhona abangavumiyo, singakuthini iqiniso?